Endabeni zethu lamhlanje, amalunga enhlanganiso ye-National Electoral Reform Agenda atshengisela esitaladini eHarare. Abalandeli bebandla le-ZANU-PF batshengisela emahofisini ebandla leli eHarare esithi kuleziphathamandla ezifuna ukukhipha unkosikazi Grace Mugabe esikhundleni. Kambe uZulu yathola na amanzi ahlambulukileyo ngesikhathi lamuhla kunanzwa usuku lokupha uZulu amanzi ahlambulukileyo. Lingakhohlwa lamhla sizalethulela ezemidlalo. Thiyani indlebe sizizwele. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ngabazali abakhethela abantwana babo imisebenzi okumele bayenze empilweni. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhla sixoxa ngokutshengisela kukaZulu okhonona ngendlela i-ZAC eqhuba ngayo ezokhetho. Khulumani sizwe Zulu kandaba. Thumelani imibiko yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 kumbe enkundleni yokuzilibazisa yebulenjini ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.